ibandla lethu kathesi lisemkhankasweni wokubumba amasela. Ukubumba amasela, amaseli isikhathe esiqhakatheke kakhulu emhlanganweni wethu kuZANU PF. Yize esilabantu abavotayo abayibo yiwo ama-voters akhona phana kusitrata senisana. Imhlangano vele ubanjwe ngamasela, wonke umuntu ubelonga to a cell. Ngokunjalo ke okwakathesi sisemkhankasweni wokuthi sibumbe amasela khonapha eCholojo, kodwa i-exercise le yenzakala ilizwe lonke, sikwenza ilizwe lonke. Ikakhulu-ke thina sigapha eCholojo umsebenzi wokubunjwa kwamasela esigabeni sethu uhamba kuhle kakhulu okwakathesi. Amasela abunjwa sibili kuzaze kuya kuthi inyanga nale uJuni siyaphela, lapho siyaphutshisa khona umsebenzi wokubunjwa kwamasela. Ngokunjalo abantu laba asebengene kumasela yibo njalo esibakhuthazayo ukuthi bahambe beregister ukuvota, ukuthi bengabi kumasela kuphela bangavota, ngoba at the end of the day yibo abantu abavotayo laba abamasela, yibo abantu abaqakatheke kakhulu emhlanganweni, abayibo abayenza umhlangano ube khona, yibo abantu abamele njalo bakhuthaze abanye njalo abangasibo bemabandla ethu. Siyakhuthaza ke thina njengomhlangano ukuthi abantu abanye abangasho bamabandla ethu bathathe ithuba leleli baregister ukuvota, bese kuthi ekugcineni kwakho konke bese singaso siyafika kubana isikhathi sokuvota bona abangalamabandla abangakho kumabandla ezombusazwe, bese siyacela kibo amavoti, bese sicela amavoti kibo ngesikhathi esifaneleyo. Yibo abantu njalo abathi bona nxa sokufikile isikhathi sokuthi kuvote kwafana babe sebekhangela ukuthi kanti ivoti yabo bengayisa ngayo. Ngokunjalo ke kuqakathekile ukuze ukhetho luhambe kuhle, njalo abantu bavote ngobuningi babo, ukuze kungabi lomunye othi nxa ukhetho seluphuthile ebese sithina hayi akuhambanga kuhle, hayi mina kangidliwanga, hayi ukhetho lurikiwe, yikuthi abantu bavote ngobuningi babo. So umkhankaso wethu njalo ukuthi abantu bavote baregister ukuvota, njalo yokhona nalo ohamba ndawonye uxhumanisana lokubunjwa kwamasela.
Sike sabona amanani akhomba ukubana abantu bezigaba zemathopheleland ababhalisi ukubhalisela ukuvota ngesicubu, khona ngapho kunjani?
Kanti into ekhona lapha yikuthi unanzelele ukuthi ekubhaliseni ukuvota lokhu abantu ikakhulu esigabeni semathopheleland kusukele emuva le bakhanya besiba ngemuva ekubhaliseni ukuvota, ikakhulu emshubulweni wethu emandebelelendi, ikakhulu ama-provinces ethu akhangela ukhangele i-number of registered voters ezikhona kuma-provinces ngale mashonaland. Uzathola ukuthi thina singemuva kakhulu. Izizathu kuyilezi nxa ngikhangela ngicubungula isifaka kakuhle. Ngibona abantu abaningi abakithi base-South Africa, abantu abaningi abakithi, most of our people are in South Africa. Yiko okukhona engikubonayo ukuthi sibili abantu bakithi bakhonale bagcwele khonale e-South Africa. Ngesikhathi nxa kufike i-exercise nale ukuvota bayabuya nje bebuya ngapha ngama-holidays. Ngalo kuyakutholakala isikhathi sokuthi bethu be-register ukuvota ngesikhathi i-exercise le siba khona ama-holidays nalabo bekhona enxa yomhlawumbe. Bese besiba ngabantu njalo abangabreaka babuye bezovota ngesikhathi sokhetho. Kwesikhathi singakhuluma kanti abaningi labantu bakithi base-South Africa. Njalo khonoko ukuthi ilokhu ze niyankhona iqhube kanje ihamba kancane 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 ku-region yethu khona. Yiyo imbangele khona njalo lokuthi abantu bakithi ngapha bangani izinto lezi zokhetho bazithathela abanye iningi labo abadondayo into zombangazwe lezi. Izizathu ziziningi kakhulu mhlawumbe.
Yiziphi indubo elibhekana lazo nxa likhankasa ikakhulu nxa sikhangele ukubana kulodaba lwe-COVID-19?
Udaba lwe-COVID-19 nginanzelela ukuthi ngizathi kuqala ngizwile ukuthi labo America sebesithi iZimbabwe is a safe destination when it comes to ilo kuze ne-COVID. Even the South Africa la ithi yona ngizwe labo malema sebekhuluma bethi bona mina sahamba sekhrosa seZimbabwe enxa singathola ukuvaccinate. Ngiyamangala ama-front line workers nxa e-South Africa kunjalo kulabanye abaloku bengakavaccinate lakathesi. Ngiyamangalisa, but iZimbabwe yitshaya elihlombe. So thina ngabona sesimuvile sibili sesisebangene elingcono kakhulu. Njalo into engiyakhangela sizaba nodubo nje ukuthi thina njengoba kuhambelana kwathi kula le-South Africa i-variant le-India e-COVID le ingasiyenzela okunye mhlawumbe, kodwa-ke senani ngibona ngani okwakathesi umumo wethu ungcono kakhulu siwukhangela siwuqathanisa lezi yindawo. Ngokunjalo-ke thina siyaphambili ke ngomsebenzi, kodwa sinanzelela njalo sihlonipha silandela imiyalo ye-World Health Organization yokuthi abantu benze i-social distancing lokhu behlale begqoke ama-mask.